sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Li jona njani mthokazo omuhle, siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto, mhlaka 19 Ncwabakazi 2018, igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kungcwatshwa unkosikazi Thokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F.
Ibandla leZANU-P F likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo, weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emerson Mnangagwa nanqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kate Hoy wakwele Bhilitani uthi kumele izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-P F zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayelikhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi enziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character. A devotee Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-P F umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-P F la uhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu ma ngikhuluma kade esinye ngisebenze la ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senesesikhona phakathi kwelizwe. Ube omunye wamalunga ekhobhakela yamalunga lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho. Ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo konke amazinga akhona wonke kuhulumende lasephathini. Ubelisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okukhona kathesi. Njengakhonaku engikutshoyo ukuthi kwisekelo sombuso uMathuthu lapho babekhona balwisela kakhulu ukuthi omama babekhona, kube la ikota yabomama liyani edala lephalamende abangela bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labobaba. Yikho kwalwiselwa ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwaba umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sibili mama uhlonitshiwe sibili kakhulu. Babuyile abantu ngobuningi babo, umsebenzi wabamuhle nomongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi nyamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa nabemuli. Neqiniso sonke umuntu ukhanyisile bona sikuthi mama uhlonitshiwe ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obese saba uNkulunkulu bekhonza umama wengumsabatha kodwa lanxa ukuthi singapha emsebenzini womhlangano kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze lokubakwenzayo konke bezithile lapha abaphambanisa khona bekhazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe abayikho khonoko abayikho khona ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni likamama elokulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi abama bakulungiselayo omama Matutu abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayitshiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sombuso befaka ukuthi omama labo bamele bakhangele bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi leleli.
Lo umnumzana Philip Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 eseCholojo. Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kutaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu eliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki epheleleyo. Umanyana weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla leMDC T. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo. Lo baba uChuma.
Ngiyabonga ngokuthi ngikuzwa.
Ye baba Chuma, siyakwamukela.
Siyabonga kakhulu baba ngibe.
Yes,
ngiyabonga ngokukhumala unjani mama?
Ikona mina wethu njani bani?
Hayi.
Yes. Yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Silesichaye ke udaba lwethu. Baba Chuma, liyayethula amaphepheni kusasa litshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi kona wafakwa ngawo umthetho wangibona ubana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bezanu-PF nabameli be-MDC Alliance nabanye ubana bebonisane ubana into meyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ekulishweli yobana uzahlala phansi sogcunga leyo ndaba ngakuke lathi ke ebandleni thiuthiuthina amaqeda ethu ayenza kunoku owakuphawuliwe obana kumele kuyenzakale.
Cela ubambe khonapho baba Juma. Makhumalo, lani likwenzile izolo lokho, so ungathi ke lina lifake njani khonokho?
Hayi, lathi ibandla le-MDC Alliance elikhokhela ngubaba ukatiijamisa amaphepha amagqeda ethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abekhona azama ukuthi silungise udaba lolukhetho.
So nxa sikhangela baba Juma, libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Thina into esikhangeleyo yintona njengoba sasithile asikanto esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba. Umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo. Ngihlala ngifutshe mina ngifithi kona nxa ushiye umthethwandaba ungenabufakazi okujeleyo umuntu uyaphuma afike embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto ephayinta ukuthi hayi umbulele iyaphuma nje into azihambele laphana. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo, usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika sure. Ungavele uqalekeze ofanika sure umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyakuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela, isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo. Ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hhayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye siyokuyo Makhumalo, kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje sasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangele ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho kwethu khetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-V11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anatha ama-results i-5 days lezi singedlu sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezi zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ungavela ubrantshe i-C8 osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazo inombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhuluma Khumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babathuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke ukuzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa yilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthani noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye Makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho mama
masibili nawe ukuzaphumela ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlisana kwezintshontshelana sibulale isaza yabantwabethu
ye siyabonga kakhulu ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba uJoseph Juma olelunga lebandla lezamPF lo mama-ke uThabetha Khumalo owesikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenoto ezafakelwa abalandeli bezanupf zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and scepticism, and whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Kulokhu esisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lo mehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweleZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane ubexoxa lomavela simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Zingana masiva we Zingana baba mkulu Babelo bola Kangelo kokobe
Zingana chona njani Zulo mwje buchelo lo masiko lo upila kwa mantu suho zonke Lamcha kestuka ngomaza kela Kambe umaza kela kuhini Nelchancha ngoba lo mnumza na Ezra Jesus Banda Lo mama uzakhile line kuna ngaleke kwele Botswana lezi ke zingcwethi zamasiko esintu baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyaliyamukela kana
siyabonga kakhulu siyabingelela
Dube Dube siyabingelela abalaleli
yes cha ngama Dube uma zakhela kuyini
uma zakhela ngolwazi lwami umama lwana oyakwansi ukuthi omunya ngayindi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje lapha eceleni abe lokhezana kuphela abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isithe sokuthi ahamba ekhatshana yenda oba bebelokhe bebuya khona esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula ziza kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama inyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzanqonda isitshisa nxa kokuthi ngiyaphazama kwenye indawo
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanta umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahlafuna ukuba ngubaba womuzi acine zihlalela yedwa kube ngubuye ubaba kwesikhathi beloku bemzalisa ezihlalele ikuthi uyazakhela ungukwaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lo kuyana tamatiye besiyaphekela ukuthi uphekelwa kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esithi umcontroller ebefuna ukuthi abe nguye
kodwa kujayele kanganani khona kumadube ukuthi ulo mama onjalo
omama banjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana abazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo wabo 50-50 silabane wethu abehlile ukuthi emzini wakhe abe le 50-50 acine sehlukana lo mama kumbe ubaba behambe imchiya engamthiya umama asalaze ngumazakhele ukuthi ngumuzi nje ongena omunye nomunye engene ephume umama nguyoku-steering yokhontrola yonke into akulaba bomtshela kokwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye ekuseni omunye akuyintambama omunye uphelela itiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulaa mthetho ungena lo wangena phumi ungabi indaba zalutho
akusiko kundinda khonoko ke chisa
ye ngoba abaningi bakhona phela dube kumele kunanzelele labo mazakhela kawafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthetho awafuni ukuhlunyezwa indoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bakakhakela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhumba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezozingenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisonihlamba yini madoda
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwami asonihlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziva ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
xa singabhala kolombo kechisa wena ngubona kwakho asonihlamba
hayi asonihlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa ngidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho-ke akumelanga ukuthi abantu bacanda ilihlamba asonihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenze lokhu akufisayo yena ngokwakhe ukuze-ke empilweni yakhe ahlale ngothokozile i-happiness yeqakathekile empilweni
ciba khonapho-ke matofi
ye hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo bhutuchisa eyabe ngelula lami lapho engiphuma khona sengifunde okuningi sengu-studio 7 qalisa kuhlelo lengisile inhlelo zamasiko esintu ngiyabonga abalaleli ngiyabonga chisa ngiyabonga tona
ngithatha leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile liline kumadube lezi-ke zincwethi zamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo Oliver is the one in Jabula Umtembo Stemba who keeps to the land. Yes, yes, it's okay. Umay Gobe, Utero Lobacha.
Yigudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaigobe Namhlanje sibele inhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalana esakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithathe ikhefu elincane ngendaba yezombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe siza ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Mamkhize unjani?
Uyaphila wena?
Hayi ngiphilile, ngiphilile. Siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, angitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa ngiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa. Bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika, ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana. Ngaya e-university kuthiwa iNotre Dame, ilade ngibekwe khona ke under i-business and entrepreneurship track, okusho ukuthi uhambo lami belizongilola, bizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozoba ngcono kusasa. Nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namamacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibhizinisi lami ngilenze lithuthuke, ngilenze lisimame, libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibhizinisi lami amacebo engizowathola lana, ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibhizinisi lami. Bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile. Bengingakaze ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe.
Yes, kwi-cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be-interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya, befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. But kade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlanhla lokuxoxa la izizwana zaseZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lolu iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi i-infrastructure lokho abakufundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implement hayi khanya ngani uyabahlupa. Ubona ngani wena you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngiyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Nani sisho kanjalo.
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa amathu and they're giving us the tools.
Awusitele ukufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example given the business and entrepreneur track and what we did from week one was to break down our businesses. So they said to us sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le i-business yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved. Is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hayi lami sengifuna ukuqala ibusiness. Lami sengifuna ukuthi hayi maybe I enter into South African markets or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe.
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumake obeke ixoxalo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program yekwamanje ke sithake ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuloba kwamvangeli uMateyu sahluko sesihlanu indima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa yikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya, uze ubone abanye lomuntu okathi engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga, uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise, baloyise, badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, loNkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ukulunga ngumuntu ozela ukubana impilo yakhe ingaza ibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ukulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni, ukwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathandi ukuxokozela, ngumuntu ophuphuma uthando, ngumuntu ongaxabanisa abanye, ngumuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde usiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubandlulula abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu, sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke, siphile impilo engcono. Uzube lathukela manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi, siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo, singakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. Unkosikazi Thokozile Mathuthu ungcwatshwe lamuhla emathuneni e-National Heroes Acre. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwabona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube Dilane.
Y Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.